indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ah, lapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo sina asikathi asikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube lapha impuphu iyadura.
Abe MTC basola abe ZANU PF ngembiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga MDC uncedo lokudla okuphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho usayiklone Idai.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane nomonakalo oyenziwe izulu lika-Idai. Ayikakhulu isekelo le-EU liyancomeka ngoba kulokhu kusesela abantu abangakatholakali. Okunye ukuthi indizamshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla.
Iningi lamukele ngenjabulo umsebenzi oqhutshwa indizamshina ye-helicopter ithunyelwe ngabe-European Union ukuyanceda abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eManicaland. Abomanyano eMathebeleland Collective abasanda ukuhlangana nomongameli Emmerson Mnangagwa bathi bamchasisele ngokonakala komumo womnotho welizwe wathembisa ukuthatha amanyathelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC selisole ibandla elibusayo phezu kwembiko elithi iziphathamandla zeZANU-PF zincitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho Cyclone Idai eManicaland. Lanxa iZANU-PF ikulandula lokho, abanye bathi kuliqiniso. Imbiko le iza ngesikhathi abenhlanganiso ezizimeleyo beqhubeka ngokuphathisa abantu beManicaland ngokudla kanye lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye abafana logogo uMadube ohlala esigabeni seChisumba nje eManicaland bathi abakalutholi loluncedo. UMadube uthi lanxa eyakhe indlu ingawanga ilakho ukudilika iloba nini ngoba isidabukile.
Mina indlu yami ayiplaswanga phandle kodwa phakathi iplastiwe, kodwa ngabona izulu laenza ngani selingena phakathi leyizela phandle leyingena lapha esitimeni lakathesi kumanje endlini phakathi akukawoni, kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lezi ngani lifuna ukuna futhi so siwaridi vele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubana izulu lithe lana futhi?
Manje siyanikwa ngubani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ngani ziyadawuka lokuyani ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela kuhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Asikutholi. Namhla kuse kunamabele athengiswayo kodwa isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20 akunzima lapha sile ndlala engayiziyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani, and kunzima njengami ukuhlala kwami kunzima ngokuthi indoda yami soyavuva ngihlala labantwana, so izinto zakhona vele zinzima.
Utsho ukuthi kali kutholi yini ukudla okwamahhala loko kuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho lele?
Thina lapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo thina asikani asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini lapha impuphu iyadura. ukuthi ya shuwa siyafa indlala sibi njoba umumbu uyalapha kuthe $20 istart
lo ngoko uMadube isakhamuzi seChisumba nje eManicaland untungameli inkomo oxoxe njalo lomqondiso wenhlanganiso ephathisa uZulu Wichimani Mani Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziwa wasichasisela okuningi ngoncedo lwabo.
Okakathethi sesithole okuningi sasiyenza i-repacking izinto lezi ngema-categories azo zabomama zabobaba ukudla ama-utensils siwafaka ngama-categories abo so okwakathethi sesimeleli i-truck iyabuya in the next 30 minutes ukuthi silode sihambise emthare.
Nxa lihambisa eMutare khona le yini eliyafika libanika abantu loloncedo njenge Methodist Development and Relief Agency yini kumbe likudlulisela kuhulumende kumbe lipha ezinye inhlanganiso?
Hayi, sihamba ngezinye inhlanganiso ngoba okwakathethi ama big trucks kafiki eChimani Mani kodwa esikwenziyo thina njenge Methodist Church ukuthi lokunye okungena ku 30 ton truck then le ama hampers izawathwala ngezimota zethu ama small trucks ukuthi ziyeni kwabantu eChimani Mani le inye truck izavela koBulawayo mthambama idlule eGweru eMasingo then isiye eChipinge.
Abanye abantu bayakhala khona le eChipinge la seChimani Mani bathi ukudla lokhu kuphiwa abantu bezanu PF kuphela. Wena njengomuntu oke wafika eChimani Mani kuyini okubonile?
Angizange ngibone into enjalo. Kungabe kuyenzeka kodwa ngangikhona for 2 days angizange ngibone abantu benikwa ukudla. I-problem yethu njengeZimbabwe ukuthi impahla siyazithola lula ukudla kuyahlupha kutsho ukuthi akukatholakali ukudla okuningi so ukuthi ngikomente ukuthi kuyanikwa abantu bezanu hayi lokho angikwazi.
Echimani Mani Hotel wafika wathola kulabantu abangu 400 ababegcinwe khonapho. Ubona bayakuthola yini ukudla?
Okunye kuyafika. Okunye in fact bayasebenzisa ama small helicopters njengokutsho khona last time. Akula izimota ezinkulu ezithwala ukudla ezifikayo eChimani Mani.
Lo mnumzana Clever Thabaziba umqondiso wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency. Kusenjalo i-helicopter yomanyano we-European Union esetshenziswa inhlanganiso ye-World Food Program yona eqale ukuthwala ukudla ikusa eMutare izolo iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla lapho ebithwala khona indingeko ezijiyeneyo izihambisa eChimani Mani. Iningi lamukele ngesihle umsebenzi lo. Okune ngalolu daba asikuzweni kuntathele izindaba yethu Gibson Pepe.
Embikweni othunyelwe intathele izindaba abe EU bathi lindiza mchina eqala umsebenzi wayo namhlanje eMtare izancedisa ukuthwaleni uncedo lokudla, impahla, imithi labantu ikakhulu phakathi kweChimani Mani leChipinge. Izaphathisa njalo ekuthwaleni abantu abalimeleyo ibasa ezibhedlela. Umeli we-EU eZimbabwe umnumzana Timo Olokonen ugcizelele ukuthi lindizamtshina izancedisa njalo ekuhlolisiseni ukuthi lingozi ingaba idale umonakala ongakanani. Unkosikazi Princess Nkomo omunye wabaphathise ukubuthisaneni uncedo lokuphathisa abathintike ngalingozi wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabe-EU.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu le nhlanganiso eziningi ukuthi balwisane nomonakalo oyenziwe ngozi izulu lika-idayi. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kusesela abantu abangakathola kahle. Okusho ukuthi indiza mtshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla, amanzi, imithi lezinye nje into ezidingi.
Umphathi ntambo wezamasekitali lamabhizimusi umnumzana Simangaliso Ndlovu laye uveze intokozo ngosekelo oluveze ngabe-EU.
Silusizi ngokwenza leChimani Mani, Manicaland, Masingo, leMidlands, ingozi esibhekeleyo sisa phakathi kokukhangela ukuthi silahlekelwe kangakanani kakhulu izifuyo imphefumulo yabantu. Sifike saxoxa labo semabhizinisi khona ngale abakhani labo betshengisela ukuthi abasakuloyisa ukuthi beqinisekise ukuthi bonke abantu abangabe begqibelekile bayatholakala.
Loba nje uhulumende eveze ukukhathazeka ngalumonakalo odalwe ingozi yecyclone Idai sokuphuma imibiko edanisayo ezigabeni ezibhekane lomonakalo ethi abasekeli bebandla leZANU-PF bathethe okunye ukudla bekupha izigaba zabo. Abebebandaba leNewsday bathi amalunga edayela ephalamende aweZANU-PF yiwo abakhokhela ekuboneni ukuba izigaba zabo zithola ukudla kuqala. UNkosazana Nkomo usole kakhulu izenzo zabanye abeZANU-PF ezokweba lokukhuquluza uncedo okumele luqondiswe ababhekane lobunzima.
Edanisa kakhulu ukuze ukuthi lapho sibhekane lesikhathi esinzima so abanye abantu abangabakhokheli sibesebenzisa usizo lolu kulimpi zabo zombusazi kabame lokhu abakwenzayo ngoba kulunganga njalo ngakula muntu phakathi kulihlazo elingenza abanye abafundi ngafisa ukusinceda ukuthi bangaze basincede.
Umnumzana Terence Naga isakamuzi sedziba laseKwaHarare unakwa usole kakhulu osekusenzakala esithi kulihlazo njalo kuyalulazisa abantu njengesizwe.
Yikho singasoze siphumelele yabona njengelizwe njalo phambilini sizaba le nkinga. Abanye abantu bazazithatha njengabantu abangathembekanga yabona. Kuyanyanyisa vele ukuthi ngesikhathi kufuze asibe sibonga sitala nabatalayo iZANU yona ebeloke izidla ukudla njalo iloke isenza yamacampaign ngakho. It's not fair. Sebehlulekile ukuthi balwenze izinto elizweni lokuthi baprepare for isayikuloni. Saka sebesebenza amaqinga wona la ukuthi angabuzisekanga. Kuyanyanyisa vele.
Umnumzana Simangaliso Ndlovu ulandulile sithi kulabanye abantu abadinga nje ukwehlukanisa abantu esikhathini esinzima kangaka.
Abantu sebebona ngani ukuhamba amanga ukufaka imbiko engalona iqiniso yindlela yokwakha isizwe. Kusinceda ngani ukugijimisa amanga indawo? Ngalesi sikhathi engifisa ukukuphakamisa ukuthi mina ngibone abantu beZimbabwe bebambana bengakhangela umbala, bengakhangela ukuthi umuntu uvela kuyiphi iphathi. Ngibone betshengisa bonke ukuthi lokhu kusehlele sonke njengeZimbabwe.
Inani labantu asebefile kule ngozi ebangelwa lizulu lesiphepho elecyclone Idai elihlasele indawo zesabelweni zeManicaland ezigoqela iChimanimani, Chipinge lezinye sezidlula amakhulu amabili njalo abanye abedlula amakhulu amathathu lokhu bengakabonakali. Kumele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu leli ilokhu iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhu bengafinyeleli luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki lula. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi imota ezithwele ukudla lokhu zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eya kulezo ndawo eyachabalalayo, kwathi lamabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization of Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha i-259, uMoyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program bona baqhubeke besipha abantu beManicaland ukudla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe i-helicopter ngumanyano we-European Union yokuthwala ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilithani lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-$23 million eliphe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano we-SADC kumele uvize umhlangano wokuphuthuma ihlaziye udaba lomonakalo obangelwe lizulu leli. eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo lidinge uncedo. Untungameli inkomo eStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seMDC uMnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umongameli uChimisa athule ukukhulumisana lenkokheli zamanye amazwe kwenzela ukuthi zibe nokuzwisisisa ukuthi udaba lweZimbabwe lumi ngaphi njalo okuhluphayo kuyini nokuthi lungalungiswa ngendlela ethini. Ngakho bekuvele kuyinto emqoka emcabangweni yakhe lemcabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azwisise ngoba kulokungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuZanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Yiwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangela ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba se-SADC ngibone ngani nxa kuvumuza vakathela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphiswa kungakanani.
Uhambo lukaChamisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Ve kungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba?
Kodwa lokhona lokuthi enye yenkathazo esilange ukuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalila kuamandla ukuthi abantu basizakale. Ngakho ngaqhakathe ukuthi uPresident Chamisa aphumele ngaphandle ekhulumisa lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla amabridge lezinto ezifana lezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa ke siyakwazi ukuthi uPresident Chamisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khumbona ngani khonokho kwanceda kakhulu sokufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungise uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli wabandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekwelebhilithane.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina Nquma Igobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje siqhubekela phambili, sixoxa ngokwenzakala endaweni ezibhekane lomonakalo odalwe lizulu lesiphepho, uCyclone Idai, esabelweni seManicaland. Okwamanje, uhulumende uthi sokubhubhe abantu abafika 172, kwangcwatshwa abafika phose 199, njalo kulabantu abedlula 300 abangabonakaliyo. Lithini ngalokho? Uhulumende uzimisele na ukunceda labo ababhekane lomonakalo odalwe lizulu lelo? Hayi, izulu kantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakele Australia umnumzana Scott Morrison uveze ukukhathazeka okukhulu ngempiko ephuma ezindabeni yokuthi ibandla eliphikisayo ele One Nation Party lidinga amacebo enhlanganisweni yakwele Melika ikhuthaza ukusetshenziswa kwempopo ngabantu makhaza eNational Rugby Association emzameni yokulisa ukuthi ayekethise imithetho yelizwe lakhe ephathelane lempopo. Ele Egypt likhala ngokuthi iningi lababalekela inhlupho emazweni abo ezinjengempi yomdeni emazweni anjengeSudan lamanye amazwe awezekazi le-Afrika bagcina sebephephele kulelo lizwe osokubangela inkinga zokubagcina njengoba kubiza imali eningi ukubapha indawo zokuhlala lokudla. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezikumanyano weMathebeleland Collective ezisanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo zithi zamchasisela ngomomo womnotho welizwe ongamanga kuhle njalo wathembisa ukuthi uzahlolisisa konke okuhluphayo. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla seyinye yalezi inhlanganiso iBulawayo Progressive Residents Association uthi bathinta uhlupho lokuswelakala kwemali, imisebenzi lokunye okuningi-ningi njalo bamelele ukubona ukuthi uMongameli Mnangagwa ngempela uza kulungisa lokho njengokuthembisa kwakhe.
Lesibona kulona bona abantu abavendazi baze bangena esitaladeni asithi bathi kungenxa yokuthi umnotho iyamakhambana avaliwe. Kodwa lapha nalabazenda khona abalandawo zakhona zokusebenzisa bathiwa bebotshwa. Abantu bathi ukuthi hayi ibili nzima kodwa ke upresident laye ukhulumile ngemva kokuthembisana. So hasi nami sathini ukuthi hayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinangushaya. Abantu bakhuluma ngamanitra, amalungelo abantu, abantu bakhuluma ngembali, indaba eyigukhura kabuntu ukuthayilungisiswanga. Bakhuluma into zizenze zisikhathi. Abantu ezona into zingalungisiswanga, ine singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors ngama-investors. So ngokunjalo kufanele lento zilungisiswe ukwenzela ukuthi abantu bathole singathi ngayi-confidence kuhulumende weZimbabwe, esesiba le-confidence nge-economy yeZimbabwe. Engxenye kungaba njalo sizalungisizini. So ke yile inhlupho zonke ezikhona lezi njalo abantu bacasa ukuthi indaba le bond not yehluphayo i-RTGS sokuthiwa i-RTGS whatever abantu bathi le into vele ayisebenzi ayisho ikhutho komtikini eceleni khe sisebenze kumbe i-US dollar kumbe i-rand kuzenza ukuthi i-economy yethu ivuke abantu baphathiswe ngoba kathesi singananzelela kuphedakala okwenzakalayo.
Ngokukhuluma lo Mongameli Mnangagwa libona ingani kuzaba lo mahluko
umhlanga zange uyenziwe ngabomo ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubulo yamandebele lezi nto zethu ezihlala sizikhuluma ebesibona ngathi azifiki kuye upresident kathesi besesikhuluma laye ngabo simbizeni samtshela ukuthi abuye azosizwela ukuthi abantu bathebeni bahlukuluzwa kuyini. Sesifika lapha sesikhale ukuthi uzenzani ngoba ephendula ethe ngiyakunanzelela sazama ukuthi kulunge. So sokulula ukuthi nakungalungiswanga sesimbiza futhi kwesibili sesimbuza hathi bo saka lo mhlangano othile wakuthembisa kodwa akuyenzi lutho. Ubona ngakwenza njalo silence ililungele ukuthi uhulumende imnike ukuthi ayipreshure ukuthi ngalezinto zethu kakhulu ngapho umkhono emandebeleni yabo into ezihlupha khona.
Kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini?
Kuhlupha esilalo kathesi lapha koBulawayo akukathinti lutho. Loko silohlupho lemali, loko silohlupho olemsebenzi ukuthi i-economy iwile, loko silohlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yethoba egalithoba asiyaqanda yaphezulu. Xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy le entsha le esithe yona i-US dollar le-bond akulinganele kuyiqiniso lokho. Ungananzela intengo ezitolo bonke ziyakhwela iviki ngeviki. Ungakhala kathi esinkubi 10 kg siyithenga nge-$10 kukanti kuqala kuma-4-5. Ungakhangela isinkwa bakhwele sokungama-$2 ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg sokuyi-almost $9. So ke umumo unzima lapha eZimbabwe kathesi abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekele labantu abalala bengadlayo ngenxa yohlupho olokuthi abakwazi babambe ngale misebenzi ayikho. Labonabo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhweli. So zinhlupho abantu abahlala kwiZimbabwe kathesi and uhulumende akatshengisa ukuthi into lezo okwenza nouzadressa.
Siyabona ukuthi iningi kathesi selibheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo.
Abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha impahla zabo bayadonetha kulaba abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo. Kodwa okuyiqiniso yikuthi inhlupho zabantu abantu beZimbabwe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa bakubona emfayele ukuthi khaya ngathi ihluphakana lwehlela abantu abantu abangale likhulu kakhulu futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyeli ukubanceda ngokuncanabala uhulumende ngayekhuluma ngomlomo wasezwenelise phela kungakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayisayikiloni leyo kuzaba khona. Kodwa sesiyeqinisweni akulani ngaphandle kokuthi akhuluma akulanto ayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba abahlezi ngalaba abaimpilo yabo esengozini ngawahle wabaweni. So ke abantu asithi ngokunceda abahlezi ukuthi hhayi kodwa abantu beZimbabwe uzwelana nje ukuthi labantu ngathi belohlupho lwedlulo lwami mane asincede khona pha.
Kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye koBulawayo amanye vele avalwa kudala kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangapha?
Kananzela amakampani avalwa zonke insuku amanye angavaliyo a-stayla down endlela aya-retrench abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulume kaningi ukuthi hhayi kazama uvuse inkundlane yokukhulumisana leyona kuthiwa yi-triple negotiating forum ukuthi kube khona ayisebenzi i-labour kube khona iMgozi kube khona uhulumende. Ukufunza kuyena niplatform ngibona alingenziwana kodwa ngazukhala lapho nawe akule nto ezidakalayo. Uhulumende uzivulele ubona kube labo president begada besiyale lali besemthithi hayi ngizola imali eningi khona le ngomlomo kodwa akukanga siyayibona. So ke luhlupho esilayo lokuthibili kobulawa hayi izinto azinhlanga. Umuma sibili movi abantu bazama ukuzincedela kubona abavendi abathatha lapha nalapha baqhubeka bebotha bethathela impahla zabo. So abantu bezimbabwe bese bakhathazekile ukuthi abaselaba abasela mama kuyakhanya ukuthi sokungumusa nje kamlimi ukuthi abantu abaqhubeke bephila.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ekumanyano weMathebele Land Collective sixoxelaye eSegwero. Kusenjalo abantu bokuza abadabuka eZimbabwe kwele Mozambique eMalawi lakwamanye amazwe kakhulu abatshayela izimota ezithwala impahla labenza imisebenzi yokwakha bathi bathwaliswe nzima izizalwane zakwele South Africa eThekwini ezithi kazisabafuni elizweni labo ngoba bethatha imisebenzi yonke. Ukuxokozela lokho okuqale ngesonto kuqhubekela phambili ezindaweni ezinjenge Sydenham lapho kulabantu bokuza abacatshangelwa ukuthi bedlula ikhulu abacine besiyacatsha enkambeni yamapholisa kulandela ukuhlaselwa kwabo emadabukabusa namuhla ngabantu abakade bethwele amahloka, ingqamo lezinye izikhali. Omunye walabo ababone ukuxokozela lokho ngumnumzana Teddy Nyoni oxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Kuyimbalasela abantu bamatraka lezi-2017 kuthi indawo nje kuthi kube kwathi wavuka umoya wakhona like kubo withbetle so kube wavuka futhi umoya wakhona lo ngani kuyakuwahlukunyezwana but for now ngizwa nje omunye engikhuluma naye sithi kuya umoya wakhona awukafika ukarine kucabana kakhulu but kuyabonisa nje ukuthi mhlawumbe sokungavela okunye. So nje abathi basiqapheleni nje ukuthi sihlale sisendaweni SS.
Sizokuthiwa abanye abantu sebecajile khona manje njengoba kade kukhulunywa ngabantu abavela eZimbabwe abangani abafuna ukubahlukuluza. Kuhamba njani?
Abanye abantu nje bacashile ngoba ikakhulu ukuthi abacasha kakhulu yilabo abangakhoni ukukhuluma nje isiNdebele ngoba baze singasazwani. So yibo abantu abatagethwa ukuthi bazakale ukuthi abakhoni ukukhuluma noma isiZulu yibo abese bekhuluma isiNgisi. Athi wonke umuntu nje unjani uya attack. Bathi abaningi nje bacashile nje ukuthi bahle babesiyefinde lapho bakhona.
Sizokuthiwa bebelanda ke laba abatshayela izimota ibe kuhamba njani khonapho?
Bekulanda nje abamatraki laba besithi bayasidathela imisebenzi kababuyele emazweni abo bekuthi hhayi kungani uhulumende walapha enakekela abantu abangaphandle ngoba thina sifanele siye sifanele bayenze ukuthi bona amalokali wakhona sesithi wona aye kuphi ngoba abantu abangaphandle sebebaningi la abasatholi imisebenzi yikho sebetageta nje ikakhulu abantu abama-truck yikade betageta kuzevimbe ku-freeway yikho lapho kuqale khona into yakhona leyo.
Bebesenzani manje? Bebemisa abantu baphosa amatshe kumbe bengani kwenziwa?
Bebengani bayabhikisha abangani bayavimba yabona like i-protest into yakhe isenzakala le but angizoba nje ngibheka nje ngithi ukuthi kuhamba njani khonapho but kwezinye iy'ndawo nje abantu basacashile abaningi akukafiki ngoba into esasanda ukuqala ngoba izolo kuke kwathithulakile kuke kwathi nje kwenye indawo bayazama ukuvimbavimba kwahamba ijani bathi ngokuthiwa namhlanje futhi sebengani sebeqalile kwezinye indawo inyana labebelande bethathela abantu izinto zabo.
Lo ngumnumzana Teddy Nyoni isizalwane seZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseThekwini kwele-South Africa. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDC basola abe-ZANU-PF ngempiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla oluphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai. Sizoqhubeka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.